Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuNhlangula 2021, musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Obulele abantu abane izolo, wathi abangamachumi ayisithupha lane 64, bahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus.
Abantu sebeqalisile ukwenza amaparty, ukwenza ama-wedding, ukuziyela emachurchi, abananzeleli ngengozi le esikhona.
Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni.
Lokho kwenzakala emakhothi kusithelela ulaka kakhulu njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhothi ayithembakalanga.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba babhalisele ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Mina ukuvota hayi angisozi ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but yathisi nje so njani ngiyasafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo. Wathi abangamachumi ayisithupha lane 64 bahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus. Odokotela bathi kumele abantu balimuke umkhakha wegcikwane le-COVID-19 osumemetheka eZimbabwe. Kusenjalo, uhulumende wakwele Melika usenike inhlanganiso ye-Global Fund amabhiliyoni amathathu lengxenye $3.5 billion. Eyokulwisana lemikhuhlane embalwa egoqela i-COVID-19 eZimbabwe likhangelelwe ukuba emalini le lizanikwa eyizigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa kusiya kuzigidi ezedlula ikhulu $150 million. Ilizwe leZimbabwe liqhuba uhlelo lokuhlaba abantu lisebenzisa amajekiseni agoqela i-Sinopharm, Sinovac kanye le-Sputnik. Ukuze sihlaze udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, uGibbs Dube uxoxela isikhwica mfundo solwayo Ngwenya, isiphathamandla sesibhedlela sempilo kobulawayo.
Abantu bayaxwayiswa njengoba kade bexwayiswa ukuthi bananzelele ngempilo zabo le ngendaba le eyobhubhane lololutsha ole-coronavirus. Lolu bhubhane asiyonto yokudlala lapha emhlabeni, luzothatha imiphefumulo eminingi kakhulu. Yikho siba ngaphambilini besixwayisa ngokubona kwethu ingozi ebuyayo ebantwini.
Abantu ke bayalilalela yini isikhuthi mfundo solwayo Ngwenya, njengoba khanya ngazani lihlala libatshela ngakhonokho kodwa bayakwenza ukuthi bayahlangana benza lokho lalokho.
Abantu abaningi abalaleli izinqumo lezi besizikhuluma, njalo okukwenza kathesi inani libe nje abantu kwabalaleli bahamba bekhipha amakhala, abagqoke kuhle ama-face mask. Abantu sebeqalisile ukwenza amaparty, ukwenza ama-wedding, ukuziyela emachurchi, abananzeleli ngengozi le esikhona. Yiyo into eyenzela ukuthi igcikwane leli limemetheke lisiya phambili, ngoba vele nxa abantu behlangana liyalumatha lisiya phambili. Lele elitshalela abakhuluma ngalo elivela kwamanye amazwe amandiya libamba kwesikhathi esifitshane. Yikho ongawubona ukuthi inani selikhwele kanje ngesikhathi esifitshane, ngoba abantu abalaleli lokho esikukhulumayo. Abantu akumelanga behambe lapho kuyenziwa khona isiminyeminye kudala sikhuluma. Kumele bagqoke ama-face mask, bevale amakhala, bengazi behamba bephefumulelana labantu, behlanzele izandla, bengahambi sibili siyaqonqosela lapho kulesiminyeminye.
Lowo ngusikhwica mfundo solwayo Ngwenya, isiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ngokusenjalo, kulabantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kube labanye njalo abathi bengeke behlatshwe ngenxa yimbiko ethulwa ebulenjeni beinternet eveza ukuba amajekiseni la alakho ukuba yingozi. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi akumelanga abantu balalele labo abangazilutho ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Baningi abantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 endaweni ezichiyeneyo, kube labanye abathi kuyethusa abakubala ebulenjini be-internet okuveza ukuba angaba yingozi amajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Omunye wabesaba ukuhlatshwa unkosikazi Gertrude Chuma.
Mina angaze ngihlabe ivaccine ngoba akulanto khathesi engangikhuthaza ukuthi ngihlabe, angilalwazi lokuthi khona. Instead ku social media uzwakala ukuthi after 2 years yagcina singasakwazi ukwenza lokhu, so kugcina vele ungasabi le nto esikhuthazayo ukuthi khona sivaccinate.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Elizabeth Nyathi.
Ahamba first time ivaccine ayikho, libuye next week ngihambe futhi. I-vaccine ayikabuyi. Sengizwe lokhu chicha. Ngiseklinika. Ngidinga i-vaccine. Kuthi hayi sesihlaba labana abaphinda okwesithu. Diyo sengizwe lokhu chicha ngiseklinika ngisedinga yena i-vaccine naleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izizathu ziningi ezenza ukuba abantu bayekele ukuhlatshwa amajekiseni la.
Kulezizathu eziningi abanye abantu bayesaba ukuthi baye khona. Abanye njalo bayafika kuma-centers zokuthi umuthi wakhona i-vaccine yakhona yikho. Engaso fanele kwenzakale ukuthi kube le ndlela yokuthi uhulumende akhuphe amathimu anganika abantu i-awareness ukuthi abantu babone ukuqakatheka kwale-vaccine lokuthi kutshona empilweni zabo lokuthi kuseve impilo zabo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uthi uhulumende kufanele afake indlela zokukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Kumele uhulumende kaphume le ndlela ezinye zokukhuthaza abantu, angathatha le private sector ukuthi imncedise, kube le mhlomelo ethile, kube khona okunye okuwinwayo, kube khona okunye okuzuzakalayo okuza kwenza ukuthi abantu bakhuthale ukuthi bayohlatshwa.
Odokotela bakhuthaza abantu ukuba bengalandeli okukhitshwa ebulenjini be-internet. Udokotela Rogers Magigo uthi kumele bahlatshwe ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus.
I-vaccine iqakatheke ngempela, singakwanisa ukuthi si-vaccinate sibe sesi-achieva le singathi herd immunity, sabe sesilo mhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasotsha omzimba abe sekwanisa ukuthi asivikele, ama-effects angikhona abe semancane.
Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, lokufakaza into esingazaziyo, lokulalela abakhuluma abangakwaziyo ama-sources. Let's get vaccinated.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, owenqabe ukuthatshwa ilizwi, uthi koBulawayo basuthisekile ngendlela abantu abahamba ngayo ukuyahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uchaze ukuba uhlupho bekuyikusilela kwamajekiseni la okwenza abantu babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Uthe indlela zokukhuthaza abantu zingafakwa lapho nxa inani labantu abayahlaba selehlile, kodwa okwakhathi esazikadingakali. Nimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele uDokotela Musa Kika oyinhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum abuyele emthethwandaba namhla lapho waphikisa khona okwethulwe ngabahluli bedale le-High Court abathe uChief Justice Luke Malaba kephulanga umthetho kulandela ukubuyela kwakhe emsebenzini. Yena wayesemiswe yileli dale. UMavis Kama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amagqwetha la athi kawavumelani lesinqumo esethulwe nguJustice Emitsanga loJustice Slivia Chirau Mugomba abathe uMalaba walandela umthetho ngokubuyela kwakhe ehofisini, ngoba okwakwethulwe ngabahluli abamisa uMalaba umsebenzi kwase kufakwe eceleni kulandela isicelo sokwenza njalo ngabamele uhulumende abaphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Kodwa-ke lokhu bechukana emthethwandaba ngodaba lolu abamele ukika labachuchisi abasekela isinqumo esenziwe izolo. Umnumzana Thabani Mpofu omunye wabamele ukika wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi kabavumelani ngitsho lakancane lokwethulwe ngabahluli bedale le High Court izolo. Kusenjalo kulabanye abantu abathi okwethulwe ngumthethwandaba akube thusi. Omunye wabo ngumnumzana Collins Ncube ohlala eHarare.
Kwenza umsebenzi wemthethwandaba ube nzima, i-court yanika i-judgment yona leyo. So nxa i-judgment ingasalandelwa sesizibuza kathesi ukuthi kulandelwani manje nxa umthetho kunguye futhi obaba uMalaba onguyozahlala phezulu onguyolida ama-courts wona lawo kuza setshezwa njani.
Umnumzana Ndaniso Mpande ohlala eGwanda uthi kuyayangisa lokho osekusenziwa nguMalaba.
Uyangisa imuli yakhe, yangise thina, yangise ubuntu bethu. Lokho kwenzakalayo emakhoti kusithelela ulaka kakhulu njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhoti ayithembakalanga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu, umnumzana Jenesani Ntungagwa ulombono ofanayo.
Daba lolu besoluthatha isikhathi njalo indaba ezinje beziyahlupha phambili athiwa ngama-case of presidency. Bawuyavele kungasoze kube ndawo odaba lukaMalaba ngenxa yokuthi yena owakuqala odaba lolu besoluthole engathi i-publicity eningi kakhulu njalo umuntu owayevele enikwe isikhundla esingathi ke sejudiciary enikwa yilabo ababe sezikhundleni ezombusazwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcwethi kwezombusazwe.
Bekuvele kumgceke ukuthi uMalaba bazamphendukisa. Sibonile indima ayidlalileyo ngo-2018 lapho kusiba lodaba lwemakhoti nokugxobagxoba akwenzayo impumela ka-2018. Kuhle kwaveza sobala ukuba amakhotsi ethu ivele iqamele cele linye.
Uthi kayisahlonitshwa imithethwandaba.
Amakhotsi ethu azabe elokhu edeleleka ngoba bekusobala vele ukuthi sokuyisikhathi sokuthi uMalaba ayehlala phansi. Njalo akwenzileyo lokhu bekumele abe ngumuntu ongena ejele.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF uthi okwethulwe ngabahluli kuveza ukuba iyalandelwa imithetho eZimbabwe.
Kutsho ukuba nanxaso kunjalo into yonke isifakwa eceleni sokubuyela emuva kube njengalokho kade kuyikho khona laba abahambe bayamangala bengakahambi ukuyamangala. Ngakho ke lokho ukukhunyela idaleli asiyonto embi, asiyonto ephandle, yinto vele evele ikhangelela ubana iyenzakale njalo.
Akwaziwa ukuba luzaphetha ngani udaba lukaMalaba emithethwandaba njengoba elesikhundla esiphezulu eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka yokusebenza kukaMalaba elandela umthetho weZimbabwe Constitutional Amendment No. 2 Act. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile kakhulu ngembiko ethulwe yiZimbabwe Electoral Commission eyokuthi balutshwana abaphakamela phezulu ukuyabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo ngo-2023. Imbiko le iphuma ngesikhathi amabandla atshiyeneyo ephatheke kunhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalise. Njalo labe-MDC Alliance behamba beqoqodela abantu ezindlini. Leli bandla lithi lijonge ukubhalisa abavotayo abatsha abayizigidi eziyisithupha i-6 million, kuthi elezanu PF lona lithi likhangelele ukubhalisa izigidi ezinhlanu. Sixoxe lomnumzana Brendan Arnold Malaba olilunga lenye inhlanganiso ezikhuthaza abasakhulayo ukuthi bayibhalisa e-Unism Trust. Yena othi nxa abantu bengasasukumela ngaphezulu kuzabangela ukuthi kwehliswe izigaba edale lephalamende ama-constituencies phansi kokuwaqoqa kutsha. Kuhlelo lwe-delimitation.
Masixwayisa abantu njalo sikhuluma labo ukuthi sibatshele ukuthi njani nje kulilungele labo lokuthi behambe beyorejista ukuvota. Abanye sibili bayazitshela ukuthi njani nje mina ukuvota hayi angisozi ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but kathi sinje so njani ngiyasafa. So baye besithi like ukuthi why should I, ngcono phela ngibe ngisendlini or ngibe ngithengisa amatamatisi ami khonapha so that nge-at least lami ngithole njani into enzakala ngiyidlile. njalo abanye babekhuluma the same thing besithi anjani nanjo silesifiso sibili sokuthi sihambe siyoregister kuyabhaliswa kuyavota but manje inkinga ebakhona ukuthi sisiphila nge-hand to mouth ngike ngathiya phela amatamatisi ami eceleni khona bhonsithi ngiyaregister ngiyabhaliswa ukuvota because intambama kuyomele ngihle still ama-reasons abo yiwo lawo sibili mainly but abanye nje abanye ba-underage balesifiso sibili bakhona abantu abale-16 17 abaye bekhuluma besitanjani nanjo thina silesifiso nje but asikafiki isikhathi sakhona so yiyo indaba ekhona njalo okunye engingakutsho yikuthi abantu abalesifiso njalo abale-interest ezintweni zokubhalisa ukuvota ngabantu ababhalisa kudala ukuvota abatsha abakabekwazi bayazibuza ukuthi into le iyenziwa njani and njalo ukuthi sibathole bonke kwesinye isikhathi kuyaba nzima ngenxa yokuthi abantu basendaweni esijiyeneyo and ngaze sifuna ukuthinta bona laba basemaphandleni silesifiso lathukobathinta
kuyini ongakuxwayisa abantu
i-advice engayitho kuma-youth sicelani lihambe liyobhalisa ukuthi lifuna ukuvota so that makubuya u-2023 lathi kube le-representation
lowo ngumnumzana Brendan Arnold Malaba wenhlanganiso ye-Unism Trust ophatheke kuhlelo lokukhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota ubexoxa lontungameli Nkomo we-Studio 7 Live talk namhlanje uhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kanye laseZimbabwe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usuqalile umhlangano omkhulu o-G7 Summit okulenkokheli evela emazweni athuthukileyo. Kuzakhulunywa ngokunenge emhlanganweni lo okugoqela ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 lentuthuko emazweni la. Inkampani yezindaba i-AFP ibika ukuba abatshutshisi kwele Melika sebehlolisisa ukwenziwa luhlangothi lwezemthetho olwathatha kwinkampani ye-Apple imbiko ejulileyo emayelana labakubandla lama-Democrats ngesikhathi kubusa umongameli Donald Trump. Lokhu kuvezwe liphephandaba le-New York Times elithi kwathathwa okule mibiko yomunye okhokhela idale lesenethe kubandla lama-Democrats. Ibhanga elikhulu lomhlaba ile-World Bank lithi umnotho weZimbabwe lonyaka uzathuthuka ngesilinganiso esedlula okuthathu ekhulwini ngenxa yenhlelo zokulima lokungawi kwamandla emali yelizwe. Lokhu kuvezwe izolo kusethulwa ugwalo lwe-World Bank Zimbabwe Economic Update oluxwayisa eleZimbabwe ngendlela zokulungisa ingxaki kwezomnotho kanye lengozi yemvelo. Ibhanga leli lithi eleZimbabwe libhekane lezinye njalo ingxaki kwezempilakahle, ezomnotho, ezemfundo lezokuthola ukudla okweneleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Kunenzakala sibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi khathesi igwayi selikuyise imali enenga singakafiki even halfway through the selling season. Ungakhangela njalo uzabona ukuthi njengoba izulu line okumangalisayo saba lesivuno esihle kakhulu ngo-2021. So kungenzakala ukuthi i-economy izancedakala ngokuthengiswa komumbu lokuthengiswa kwegwayi.
Lokhu kungabe kusisho ukuthi uhulumende uqhuba kuhle yini inhlelo zakhe zomnotho njengoba iningi lisithi alibone ukuthi impilo isigoqokile abangcono.
So impilo kayikaguquki. Ilo iqiniso sibili ukuthi impilo ayikadingi. Abantu kabakabona ukuthi inguquko izafela ngaphi. Owakhathesi ithemba elikhona yikuthi nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela ahamba ngayo engxenye kuzaba le nguquko ezaba khona kodwa owakhathesi abantu makhaza asikaboni ukuthi wonke okuthiwa ngabe World Bank labo babumthula incube abathi bona bakhangelela ukuthi iZimbabwe economy izathuthuka nge 7.8% bayakuthola ngaphi sibona intengo ikhwela ezitolweni sibona ukuthi abantu ama salaries asephansi so awuka translate awukafinyeleli ebantwini okuthiwa ngabantu laba abenzi into indaba zawo ze-economy.
I-World Bank ikhuthaze njalo eleZimbabwe ukuthi lilungise ingxaki kwezomnotho ezigoqela kwezempilakahle, kwezemfundo, lezokuthola ukudla okweneleyo. Kwenzakala ukuthi ngapho umnotho uyakhula, ngapho uyanganxela.
So umnotho ungakhula sibili, nxa sikhangela ama-figures, nxa sikhangela ama-number. Umnotho uyakhula kodwa ukukhula komnotho okunje ngalokho thina siyabe sisithi ayisiyo i-development yikho sikhuluma nge-economic growth kodwa asikhulumi nge-development akukabi le-development lapha elizweni ama-numbers ubaba umthuli ukukhuluma nge-surplus ukuthi usebenzise imali enlutshwane ukwedlula ayithola ngenyanga kodwa unezikweleti eziningi kakhulu so kusitsho ukuthi i-surplus iyabe ingatsho lutho so i-economic growth siyabe sikhangela ama-number kuphela ukuthi ama-numbers lawa ayengezelela yini kumbe uyini okwenzakalayo kodwa nxa sesikhangela i-development uthi sibambanise ukukhula kwe-economy le mpilakahle yabantu lokho awukabi khona lapha eZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxelaye eseHarare. Kwezemidlalo, amantombazana amabili aleminyaka elitshumi lanhlanu adlala umdlalo wetennis akhangelelwe ukuba aza kuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weBillie Jean King Cup oqala ngomvulo kweLithuania. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uthaliwana Shema Uchilo Thanyarazwa Midzi bakhangelelwe ukuphakama ngomgqibelo belibhekise kweLithuania lapha abazamela khona eleZimbabwe ndawonye lomdlali wakuleli odlala eselizweni laseSouth Africa uValeria Bunu. Ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo ngesikhathi yephatheka kumncintiswano weInternational Tennis Federation South Central owabadlali abaleminyaka engaphansi kwechumi lathobamu nembili yoqhutshelwa edolobheni lakobulawayo, uMidzi uthe ukhangelele ukwenza kuhle khona le kweLithuania.
Laga kakhulu ngoba amathuba anje atholakala nzima njalo ngikhangelele ukuthi ukuyaphatheka kwelemidlalo kuzasivulela iminyango eminingi njalo nxa ngiqhubeka ngidlala ngendlela engidlala ngayo ngingazithola sengidlala kusinga laphezulu.
Umncintiswano weBillie Jean King Cup ufana lowe Davis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lincintisa liku Euro Africa Zone Group 3 kusenjalo umdlali wesilisa obekhangelelwe ukwenza kuhle kwimidlalo ye-ITF South Central uEthan Svanda ugcine ebeka phansi izikhali engasezwa kuhle ngesikhathi edlala lomdlali waseSouth Africa uYarona Morule kusigaba se-quarter final.
Iqolo lami belibuhlungu so bengayenzi ukuthi ngiqhubekele phambili ukuthi ndlale menza zimazamo ngaqalisa last week Monday ngize ngidlala i-tournament yami yakuqala. Last week yonke vele ngadlala i-tournament ngi-injured so namuhla bekumele nizame inhlanhla yami kodwa iyadi.
Sikhangele umdlalo wenguqu kulimpela viki kule midlalo yesibaya sikagroup 1 kuphela kumncintiswano wechibuku Super Cup yona ezadlalwa ngokulandelayo. Kusasa iqembu leHerentals lizadibana leliyada ngehola lethumi lanye ekuseni ukuthi emini ngehola lesithathu iqembu leDynamos lizancikilana leliHarare City. Ngensonto iqembu lezePC Caribe lizajudulana leliCapes United ngehola lakuqala emini. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni National Sports Stadium esigodlweni iHarare. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo lwesiKristu umeluleki Sibanda odume ngegama lokuthi Give More the Son of God ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Kelo siphakamisa abaculi bakithi abatsheneyo njalo becula ingoma ezitsheneyo. Namhla siphethe ezekholo silomeluleki moyo yena ke udabuka ngapha.
Ngisuka ematopo endaweni yaseSilobini, ngafunda eSilobini eprimary ngaphuma ngo-2010. Ngase ngisiza endimeni zokucula ngomnyaka ka-2016. Ngazoyenza ingoma A1 isingle ngokusilela kwemali, ngaze ngayathola imali ngomnyaka ka-2017. Yikho apho engaphelelisa kwe-album lami lonke ngomnyaka ka-2017.
Lizomculo Give More the Son of God kodwa abalandeli bakhe bambiza amagama atshiyeneyo.
Abaningi bathanda ukumbiza ukuthi inceku kaJehova. Okwamanje ngilama album amabili, eyokuqala ngeka-2017 ethi Siyabathandazela elengoma ezingu-9, kuzobuya i-second album ithi Baba Bakhulule ngeka-2020.
Ukona abamenza hoba nomdlandla ukucula uGive More.
Ngithanda ukulalela kakhulu umculo wensindisi yamaNazaretha kanye lemvuselelo yamakholo. So ngase ngihlangana ke lo Rev M Chuma okhokhela iqembu lemvuselelo yamakholo. Wase nginikeza ke amanye amazwi okunjengisa indlela. Ngase ngisuka kuye ngaya hlangana lo Evans Nyoni, wase ngifundisa ke la ukuthi emculweni nenza kanje, sase senza ingoma ethi Mose Mose. Ngakho ngacula labo sisi ababili usindisiwe Sibanda lo Immaculate Sibanda.
Hambi uGive More uthule sicelo kubalaleli. Siphosele phela isicelo sakho ncike uyenkosi.
Besicela abalesifiso sokusincedisa ngemali zokuthi sirecorde siqhubekele phambili ngalomsebenzi wethu okucula. Bangaxhumana lami enambeni lezi 0716741631. Ku-Instagram ibizo ngitholakala ngoGive More the Son of God. Lapho uthola kwa amavideo ethu. Ku-Facebook ntholakala ngo-Give More the Son of God. Ngiyabonga kakhulu libe lokulalela okuhle emsakazweni we-Studio 7.
Kuchisele ngeke uyenkosi umeluleki Sibanda owazwe ngegama lakhe lokucula uGive More the Son of God. Libe lempela sonto ebusisekileyo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Hlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo kwathi abangamachumi ayisithupha lane 64 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni. Inhlanganiso yezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba bebhalisele ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.